Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 8 Nhlolanja 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuya khankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe.
Abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Uhulumende uthi abantwana besikolo bahambe ngobuningi izolo kodwa abanye bavalelwa phandle ngamatijala.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunjenje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Inhlanganiso ekhuthaza ukuphotshwa kwabokuza kwele South Africa, South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempela sonto eHillbro othiwa Operation Dudula. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kokeli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuya kobulawayo ukuya khankasela abazancintisa kukhetho izolo ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. UChamisa bakumele ayephawula umkhankaso wabancintisa ukudinga izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lekhansili kobulawayo. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, inkokheli ye-CCC kobulawayo ibikwa ibithwaliswe nzima ngamapholisa kade ihlukuluza esithi iveze imininingwano yohambo lukaChamisa. Sixoxele isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Jirowotsa.
Hayi, silokudana kakhulu ngoba umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-advocate Nelson Chamisa, ngesenelisanga ukufika kontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Wona umumo unjani lapho nxa lidinga usekelo?
Enketha le nkulumane siyalisiwe ukuthi sibe lama roadshow. Nxa isithi ama roadshow ngisho ukuthi khonokhani okwenziwayo ukutshengisela esiyake sikwenze ukuthi imota ziyabe zilandelana zitshengisela kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi be-register ukuvota lokukhuthaza abantu ukuthi bevotele ibandla lethu. Lokhu amapholisa asalisile kusitsho ukuthi sesiyehluleka-ke ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi besivotele. Sibona kuyikwephula kwamalungelo oluntu. Section 2081C omthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi amapholisa asalise ukwenza umsebenzi esiwumele esiwenze njengebandla eliphikisayo. Enye into eyenza ukuthi umongameli engenelisi engakwanisi ukuthi abe lathi yilokhu ukubotshwa okwenziwe amalunga ethu e-Citizens Coalition for Change eGweru lapha kade bele roadshow okwayizolo. Kwakhanya ukuthi abantu baphonga ukubotshwa nje ngenxa yokuthi bebe phakathi kwezimoda. Lokhu sibona ukuthi ikwephula kwamalungelo oluntu, into engamelanga iyenzakale elizweni lathembisa umhlaba ukuthi isiphatho sikaRobert Mugabe asoke siphinde sibonakale kuleli lizwe. Njalo enye into eyenza ukuthi umongameli engabuyi yisehlakalo sekhwekhwe lapho kuhluthune khona imoda ye-CCC ihluthune abantu bezano. Lokhu utshengisa ukuthi kulokulobudlwangudlwangu udlakela olwaluvele lukhona olwalubangele ngabantu ababesebenza ensitha besebenzela uRobert Mugabe bekhokhelwa umnankakho. Lokhu umkhuba bona lo awukapheli, ulokhu uziveza sonke isikhathi. So silokudana kakhulu ukuthi lapho kobulawayo siyehlulekile ukuthi sibe lo mongameli ngalezi zizathu.
Umnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni.
Izikolo eziningi azenelisanga ukuvulwa izolo ngosuku lwakuqala lwe first term yalonyaka. Ngoba ababalisi abaningi abayanga emsebenzini bekhala ngokuthi abalamali eyenela ukuthi bagade lokubhadalela indleko zabo ezijiyeneyo. Kodwa uhulumende wethule umbiko esithi izikolo eziningi zivuliwe izolo. Lezo ebezivaliwe uthi abantwana bayehlulekile ukungena ngoba amasango evalwe ngamatitshala. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama obhodabhode ngezikolo zeHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi ezikolweni eziningi zikahulumende zalabo abahamba bephenduka emakhaya ama-day schools baphindele emakhaya bengafundanga ngemva kokuba ababalisi bengabuyanga ukuzasebenza, kuthi labo abenelise ukubuya bebezihlalele bengafundisi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ esigabeni sakobulawayo, umnumzana Vusumuzi Mahlangu ulandisa kabanzi ngokwenzakale ezikolo.
Kodwa into ekhona ukuthi ababalisi abaningi abafikanga emsebenzini. Abantwana laba baqalisa ukufunda abagqoqela i-ECD bakhanye belokhu belabazali bemimagedini kungela muntu obancedisayo, okutshengisela ukuthi ababalisi bereka bakho ngaphakathi. Njalo nje abantwana abaningi sebephendukile ezikolo eziningi.
Ulandisa ngakubonileyo uMahlangu ngesikhathi ebhoda ezikolweni njengesiphathamandla se-PTUZ ukubona ukuthi kuyini obekusenzakala lamhla.
Isikole ngike ngazihambela ezinjenge-Newman Marketing, Robert Treadgold, lezinye izikolo. Bona abantwana bebiselwa ngemuva ukuthi hayi akula kufunda. Hamba futhi njalo emalokishini zabona izikolo eziningi ngozigoqela oFusi, oNyanda, Landa, yonke-ke izikolo lezi abantwana babiselwe ngemuva ngoba kababalisi babekho.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo uthi lanxa befisa ababalisi ukuba baqhube umsebenzi wabo uyehlula ngoba benganelisi indleko.
Unye okubalelileyo ababalisi balambile, kathi sake lingelalutho limanjani. Abalabisi balambile okungenza ababalisi basuthe $540. Hayi amahlaya la esiwabona. Xa ababalisi belambile ngeke benelise ukufundisa.
Abazali bathi bakhathazekile ngokungavulwa kwezinye izikolo elizweni, bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise izikhalazo zababalisi abakhala ngazo. Omunye walaba bazali abalabantwana obekade kumele baqale izifundo lamhla uNkosikazi Sibongile Sibanda wakobulawayo.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamateacher. Kunje nje oteacher abalazimali zokuhamba ezikolweni. Iyakhuthazwa sibili khona lapho igovernment ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi. Siyathemba njalo isikhalazo samatitshala sizwakile.
Yehlule imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Thaunga Nandoro esithi usemhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezikolo, njalo abogatsha lwakhe bezokhipha umbiko phezu kokuvulwa kwezikolo lamhla. Kodwa size saya emoyeni elokhu engakethuli lowo mbiko. Unobhala wezokukhitshwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe ekhasini lakhe lebulenjini le-Twitter esithi izikolo zivuliwe kulandela ukusungulwa kwazo lamhlanje njengalokho okwahlelwa nguhulumende ngesikhathi eyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Ukungavulwa kwezinye izikolo ikakhulu lezo ezilabafundi ababuyela emakhaya ama-day schools elizweni kuza ngemva kokuba ababalisi bexwayise abazali lohulumende ngeviki ephelileyo ukuba bebengasoke benelise ukuphindela emsebenzini namhla bekhala ngeholo elinganeli indleko zabo ezigoqela imali yokugada besiya lapho bafundisela khona. Ngomgqibelo abenhlanganiso yabakhokhela izikolo eyeZimbabwe National Union of School Heads ZINUSH labo bakubeke sobala ukuba bengasoke baye emsebenzini njengoba ababalisi beza kube bengekho. Abatholakala ezikolo kuyingoba befuna ukuyasiza abantwana ukuthi babuyele emakhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso elwela izisebenzi e-ZCT esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe, kodwa keqinisweni siyananzelela ukuthi izikolo eziningi ababalisi ababuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba abalisi abambalwa, abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile sibesikolo kodwa bekhanya bengelamba abalisi bezidlalela ema-classroom. Kuthi ababalisi laba abanye abalutshana kade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini, benanzelela ababalisi abakho. So ke umumo khanya wezikolo, izikolo zivuliwe yebo, kodwa zivuliwe ngebiso, kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho. Labona abalutshana kade bekhona bebengafundisi, njengoba abantwana bekhona kade bekhanyela nje kubuyela abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikwesimbiko esiyitholayo izikolo eziningi ukuthi bekungela bani. So kuyinto ekuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi iZCTU lina lithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo le yenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise, and lezo muli uze baziphilise badinga ubana bathole iholo elithile, and becaca ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abayevele beyihola ngale ngesikhathi kusaholwa ama-US dollars. Imali abayikhangele ukubana bayithole, and njalo besikhangele ukuthi thina uhulumende njengoba kube kathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID, uhulumende ngabe nguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipha okuthile, uhulumende ngawuthethe leli thuba lokubana bize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele izikolo zizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabisiba le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo. And ungakhangela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asuke sibasole ngoba ikakhulu umuntu yathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi abantu bemjova laba ngenxaukuthi awuzupha abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulumi, utitsha sekhaya kathesi vele azoyenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imjova onke ihambe emakhaya ibhatalisa nge-forex, utitsha uzihoyela ibond. Shiwa eqinisweni lapha nxa sesikhangela siyabondayo uhulumende sofanakalalela into ezikhulunywa ngababalisi azame ukuthi azi-adrese ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi beloncedo ngoba thi abazali thina lokhu esikwenziwayo ukutshontshela imali zethu ngoba siyabhatala ama-fees izikolo ziyakhweza ama-fees, sibhatala ama-fees kodwa ekugcineni kwezinto zonke abantwana bafunde okuya. So khona kuyatshengisa ukuthi silehlupho olukhulu olungekela qhubeka lunje imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde. Imfundo yezimbabwe uhlozi lawo luyehla luya phansi, uzananzela ukuthi uyafika esigabeni sokuthi nxa usuthole i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayemukelwa kweziko amanye amazwe ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo ndlela enhle. Ilayina lo uhlonso lwehlela abapasi leyo gcina ungelasho ukuthi upasi okweqiniso yini. So ke uhulumeni ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yethu, abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniso elikhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqokisane labo bavumelane into lengqondo laya lethi offer ezatshengisa ukuthi lawo zimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe. Ngaleyo ndlela kuyo kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona kathi zangazi iminyaka emingaki amatisha asekhalela umsebenzi asasebenza asekhalela umsebenzi kambe kuze kube nini. Ungazibone vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 years lohlupho olufana nayo, kutho ukuthi kulo muntu ongaserious khonapho uhulumende kaserious ngoba ngawu-serious ngawuhlupho olusowalulungisa lungabi lokhu luqhubeka. Abantwana behlukumezwa bengaye esikolo, abatshela amatshela ehlukumezwa esebenza engatholi lutho imuli zabo zidubeka.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU esigabeni se-Western Region ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabukuza kwele South Africa e-South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempela sonto e-Hillbrow othiwa Operation Dudula. Linhlanganiso ihaze amagwaliba akhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni othiwa uzenzelwa enkundleni yePulinja Cop Park e-Hillbrow lapho okuzaxoxwa ngokududula abukuza. Akukacaci ukuthi lo mhlangano uzaba ngokukhuluma nje kuphela kumbe kuzathathwa amanyathelo okuxotsha abukuza ngoba injongo elotshwe kumagwaliba la ahaziweyo ngeyokususa abukuza e-Hillbrow laseBeria.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usibalo okhulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja uthi ukubuyisela ukusetshenziswa kwedola leMelika kuphela elizweni akusoze kuqede indubo zomnotho welizwe. Leli phephandaba lithi Manguja wethulela amazwi izolo wasesithi umkhankaso wabosomabhizimusi abathi isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla okwenza kube nzima ukuthi basebenze elizweni kayisilo qiniso. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhuthaze ukusungulwa kwamadale ezomthethwandaba azakuya donisa amacala emaphandleni. Ephawula ukusungulwa kwemthethwandaba ukuthoniswa ebulenjini, uZiyambi uthe uzwisa ubuhlungu ukuthi izakhamizi zihamba imango emide emadolobheni zilanda amadale ezomthethwandaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi, linjani lonke abeStudio 7, bingelele labantu bonke abathanda ukulala indaba zeStudio 7. Nami yazijabulela lezi ndaba ngoba siyakwada lamfihle bakhona bakhuluma njengokuba. Indaba kaMakhuphe loBrua kuMonzora laba akube njalo sibili ngoba into abayenzayo kubochamisa bexotsha abantu abelinye ibandla. Namhla bakhuluma ukuthi umuntu elinye ibandla exotsha njani elinye ibandla. Abakubone labo ukuthi kubuhlungu, ngakubona uMakhuphe vela kwale kunjalo abamxotshe uMakhuphe wenza into elangqo exotsha abantu kubelinye ibandla athe sokumtholile la engakhali ngakumthabise njengoba wayekwenza kwathi la kuzambamba naye uMonzura la kuzambamba futhi. Ngiyabonga.
Yes, salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, linjani linjani lonke kunye labalaleli. Ye, mina ngumoyo uStanley Selwagwelo. Ukuthi ngibonise ke amadoda lawa abo Monzora ikakhulu wethu nesidube labanye babo ukuthi akusebenzi ukuthola lesiba nomhawu bengelabalande bachitha isikhathi sabo nje becabanga lezi zinto ezingelasizo kubo empilweni zabo. Bona kabakubone nje ukuthi baphelelwe nje sebefana nabantu abanqunu ngoba kube belokhu beseza njengafana lokhu bethembe imthethwandaba besithi bona abalande the constitution kuludaka lodwa abalwenzayo akusoze kubasize ngalutho. Thina yasi abantu vele abasoze bengitshela okokwenza ngomunye umuntu nje ozichisisa ikhanda. Sisibabonile kudala ukuthi bazichisisa ikhanda and never ever vela kula muntu ozovela etshone kwesithi isikhathi elandela abantu abanjengabo Muzo nalabo Witness Two. Yili qiniso elikhona lona lelo abantu asoziwula abantu asoziyelele nxanxa bezitshela ukuthi bona bakhaliphile kumbe bahlakaniphe ukudlula abanye abantu ngesiqiniseko sokuthi hayi ngeyelo yelo bafike ekugcineni ke kathesi. Sizobafundisa, sizobatshela, sibabonise ngoba sibona ngathi bayiziphofu abakwenzayo kabakwazi. Iqiniso elikhona. Ngiyabonga basakazi.
Sanibonani, sanibonani uStudio 7 basakazi bethu nonke nje obuningi benu kunye labalaleli beStudio 7 olubulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu. Iphuma namhlanje sicelo, sicela nginaso lapha, ngicela kukini basakazi bethu beStudio 7 ukuthi uBelief Gawule indlela akhuluma ngakhona mani imnike ithuba lapho kuStudio 7 ukuthi aphawule inkulumo yakhe isuka ingaphathi kahle abantu abaningi. Kukhona abanye sebebacela ukuthi kungayinani amiswe eceleni nikhethe omunye umuntu ongamela iZANU-PF mhlambe angakhuluma abe lobubelo, angakhuluma mhlambe into engashiya abantu benethemba ngoba uBelief Gawule ungathi umuntu ongahlali eZimbabwe esizweni especially esizweni sikaMthwakazi ngathi umuntu ohlala la eKenani nayo leyo Kenani kuyile iparadise amadayisi emenyezelwa ngabantu bamawashitawa othola isilwane sidla ama-orange labantu sidlala labantu nama ebuzwa into ebonisa ukuthi abantu bangathi babuhlungwana ngayo yena nje uyishaya indiva ayenze into eqondileyo hhayi siyazicelela bakwethu umise neceleni ubhilif kawule ngeizathu ezikhona ngaye ngifune omunye umuntu ku-ZANU-P F baningi ngabo abantu akusuuye yedwa umuntu omele phawulele i-ZANU-P F kusizwe sikamthwakazi ungathi unembeza nje kuye kudala waphela akanawo unembeza ngiyazibongela bakwethu
salibonani ku-Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle kangaka elisiphathele wona ngathi ngaqhubela phambili kunjalo nje hayi mina nje ngithanda ukuthi ngiphawule ngayo indaba le ephathi le entsha sisisile yabo Nelson Chamisa abantu abayigxekayo ngapha nangapha ikuthi abantu nje ipolitika abalazi ukuthi impilo yabantu kusho ukuthi bonke abantu abasole MDC bazimisele ukuthi bazohlala bengaphansi kwentende yeZANU-P F bengazi ukuthi kuyaze kube nini abanye bayahlupheka khona ekhaya abanye bahluphekela emazweni ebalekela leyo ZANU leyo ngoba ngikhuluma kanjalo nje ngicabanga ukuthi isisisile ibi-MDC Alliance yiyo iphathi ehamba ngeqiniso ngoba okuqala ayikwazi ukuhlukanisa izizwe ukuthi ichwasa abantu ngohlaka ukuthi kuphele lowo ngumshona lowo ngumndebele lowo ngumvenda lowo ngumshangane lo uyitonga lo uyini so sithanda abantu abangasiphatha besikhombisa ukuthula nothando njengabo labo osisisile abakade bephuma ku-MDC sesisabona babazama ukuphatha kancane beseselo Morgan kuyi-MDC laphana ekuqaleni bangakayiphazamiso omonzora labangani bakhe lapho so sicabanga ukuthi ma kungenzeka abantu bebambisane bebe munye behambe ngokuningi beyivotela la iphathi iphathe yangisicala ilizwe lakhe lingajika lube ngcono libe lesithunzi lakwezinye izizwe ma kuthi kukhona lokhu abantu abakusolayo-ke sebengaqala-ke lapho ukukhuluma ngoba abanye abezobakhuluma bayigxeka bathi ye uChamisa bahluleka ngelizwe lokuba liphathayo angazi ukuthi baphatha kuphi oChamisa ilizwe labo basafuna ukulithatha ezandleni ezimbi ke bekukhombisa ukuthi mhlawumbe bana ngalithatha belibeka esimeni esingcono so mna ngiceda abantu bakithi bonke bevoti beke berejiste bonke bayovota bonke nje ngabe kuya ngami bevotele lelo phathi lelo qembu lelo elaboChamisa lelo kuboneke ukuthi umehlungeke ube khona sesingaqala-ke manje ukukhuluma hhayi manje ngiyabonga kakhulu
ngiyalibingelela ngosujosefen kanye nabalaleli bonke nginombuzo omkhulu lani ukuthi khonoku kwenziwa ngabezeki mobile registration yakulea abafunini ukuvotisa amasinko abantu abafa kudala yani khonapha ngento yabo le bona behlulekane ukuthi bafake izindawo kuyirejistwa kahle ukuvota funa ukuqila ngakho yini khonokhu mnayo ukuthi njeambathembi since ngaba yini nje ngabakwazi umama lo omhlophe lo ongakhanyi ukuthi uvele ikhanadi kumbe umhlobo bani lo uyamsola vela ngumthenzi ngibona kathi ndibafuna ukuthi agcine sebevotisa nje abantu nje abayeke namafoni bonke behlulekani kuyavotisa abantu fairfair kuyarejistisa abantu fairfair lapha yikho lapho engibuza khona ukuthi lokhu bengasisiza abanye abezwayo abakuzwisisayo khona ukuthi kwenziwa kanjani hayi mna nguthembe kwinto kwakhona lokhu kwama-mobile registration lo bona nje sebefuna ukuvotisa amasenko afa kudala noma othulandlovu wonkayo kwesikhubokhubo sizani kadala
Studio 7 ngu-Allen Nyato okhulumayo ninjani nonke balaleli baka-Studio 7 hhayi mna ngiyaphila ngilana egoli ya yezwakala imibiko yonke ekhulunywa ngabantu besizwe sakomthwakazi hhathi abaseZimbabwe abesizwe sikamthwakazi hhayi abayimi lo mqondisi yiko-ke umqondisi uzama ukukhipha abantu egibhide kodwa abantu abakuboni baleke belandelelana nabantu basempumalanga abangamashona abangasi izwe hambe mingaki iminyaka amashona eleke edlala ibhola egrawundini edlala ngabantu basibulalela izihlobo basibulalela izifuyo basibulalela lo mhlaba lapho esikhona baphinda bazothatha izindawo lapho esihleli khona sokuyibona sebehlele bayabusa lapho esihleli khona kodwa konke lokho asikubona sihleke siphethe sithi umqondisi akalungile kahle kahle sifunani ukubuswa kuphela ngokushaywa ngezingodo njengoba basibulala ngezingodo kanje besishisa abanye abantwana ingane zifakwe engigeni zigigwa zibhekile ngamehlo lamhlanje umuntu uyazwelekethi umqondisi akalunganga abantu isizwe sikamthwakazi komthwakazi ake sivuke nini ilizwe kaliqunywe leli akuse komthwakazi abantu beke bephuma eminyameni ngaphandle kokuthi lizikhiphe lina abantu bakamthwakazi eminyameni umqondisi uyakhanyisa uza lesibani kodwa lesi sibani abantu bafuna ukusicima bona basithela amanzi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika idale elithonisa umvukela kazibandlela umnyaka odluleyo lithi lizacela owayengumsekeli kamongameli welemelika uMnumzana Mike Pence ukuthi azofakaza phambi kwalo. Abalandeli bakaMnumzana Donald Trump wayengumongameli welemelika bavuka eseganga bayangena ngamandla esigodlweni seCapitol Hill besithi kugenqulwe impumela yokhetho. Yena uPence uze wavuma ngempela sonto ukuthi uTrump mpela wayefuna ukuthi agenqule impumela yokhetho esithi kwakungalunganga ukuthi akwenze yikho wala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi welemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UTrump uMike Pence sokumenza ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kulabantu abavela eofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama staff sikaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uMike Pence abasebekhuluma amaqiniso kodwa nxa wena ungumuntu ungu Pence ukwazi ukuthi abantu bami sebekhuluma amaqiniso uyabusaphikelana okunye la ukuthi la ulesifiso sokufuna ukuthi abe ngunext president so uyazibonela yena yedwa ukuthi ngiyekela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba leka isoziphele lanxa engaphumela ngegcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obali ukuthi ukhanye ukuthi singumuntu osejinjile isimo uthi uTrump ye wayefuna wayazama kakhulu ngemizamo eminingi ukuthi aguqule ama election bese ukuthi angakhuluma ingakeli ukukhuluma iqiniso ukuzama samkhathaza kusasa. Ngona nganikho kunyukumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise. Xa engaphumele egcekeni kuwisa uTrump, i-competition izabancane. Yimicabango yami leyo.
Siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uza kuncintisa njalo kukhetho. Akusoze nalokho kumenza ukuthi anganqobi.
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho. Enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihle kuhle ngoTrump. UTrump phele uwina kuqala i-election. Asikukuthi wayemsu wayelezici ezinenga khula ezetheswa ngabantu omama bemethesa ukubadlwangula esitshela ukuthi yena ngama ku 5th Avenue eNew York adula umuntu abantu bamvotela kuphela uzwakala ukuthi uTrump wayeqilibezela ngama taxis eqamba amanga simuzwa ezikhulumela ehle izilima esenza konke ethethisa abantu ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu wayelembeko engekhoyo ekhatshana abantu bamvotela kuphela so isona lesi sizathu sake sokuthi wavotelwe njalo ngcolile ngona yikho kumpha igunya lokuthi lakathesi bona abana abantu abangivotelayo baza ngivotela ngewine kuphela lokuthi enye into emenza ukuthi acaba ukuthi uzawina ikhona lapho okulama states njengabo Georgia labo Texas ama states awe South amaning then Wisconsin lamanye laba bacaba ukuthi bona baza sebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti ngeyindlela abona ngayo ukuthi ubona ngani ngawina abantu bazamfuthi sakhohlwa futhi ukuthi uTrump omnye umnike igunya ukuthi uTrump la masupporter bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa ukuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe phezulu yikho kubenza ukuthi bavotela uTrump ayikho enye into eza uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina ngaza kawina umhlaba ukuthi abe ngupresident kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela ukuthi ngasona lesi sikhathi eqalisa ukukhulunywa izinto ezimbi ngaye abantu bafaka isikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngolandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni le studio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. Inhlanganiso ikhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa. South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto eHillbrow othiwa Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com. Masidibaneni njalo kusasa.